sokuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Siyahlangana kweza kusihlwa mthwakazi ngomgqibelo mhlaka 6 kuNcwabakazi 2022. Igama nguNtungamile Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje. Obe intshantsho ekulobeni imidlalo yokulingisa njalo engumholi weAmakhosi Theatre uKhonti Mhlanga ubekiwe namuhla. Inhlanganiso yeFuseNet ithi uZulu wemaphandleni uthwele nzima ngendlala ngenxa yokutshabalala komnotho. Silodaba lokuzilibazisa sihamba leqembu leRumba elelindo kuhle Express Benda. Zonke lezindaba lezinye ziyalandela. Obe intshantsho ekulobeni imidlalo yokulingisa njalo engumkhokheli weAmakhosi Theatre uKhonti Mhlanga ungcwatshiwe namuhla. UMhlanga obhubhe ngomvulo ubekwe esigabeni seShabula eMachaya Ward eLupane lapho okulele khona abazali bakhe. Ubhubhe seleminyaka yokuzalwa engamashumi ayisithupha lane 64. Abanye lupane laselizweni jikelele bakhala ngokuthi kungani uMhlanga engaphiwanga inhlonipho yeqhawe lesizwe. Sixoxele omunye obesemngcwabeni namuhla uMnumzana Vumani Ndlovu.
Uqhutshwe kahle ngendlela elenhlonipho njalo lesizotha. Bebekhona abantu abasuke endaweni ezithiyeneyo. Abelupane abasuka koBulawayo, abasuka eSozeli nabamele ingadi ezithiyeneyo. Uqhutshwe kuhle kakhulu, abantu bebambisene, sebenza ngokosiko langokuhlonipha okukhulukazi kakhulu.
Lina njengabantu belupane lingathi lilahlekelwe kanganani ngokutshona kwakhe?
Kuthe kuzwakala ukuthi ubaba uKhonti Mhlanga usedlule emhlabeni, iningi labantu belupane lihlela tho ukuthi liqhawe silahlekelwe, liqhawe hathele lupane kuphela, hathele emathebelelendi kuphela, hathele Zimbabwe njalo kuphela, kodwa lomhlaba nje jikelele. So abantu bahle bamnika lobo buqhawe. Kuthe kuzwakala ukuthi hathi uhulumende kamphanga lutho nje ngaphandle kokumncedisa ngendleko zokumbeka. Abantu akubamangalisanga lokho ngokubana ube ngumuntu obengachayinja efihla ngomphini kulokho akucabangayo, lalokho akunakanayo, lalokho akusolayo. Ubesola izinto ezimbi ubaba uMhlanga ezenziwa nguhulumende, ezenziwa langubani ongabe khokhela kuzigaba ezithize. So bekungakuthi mangalisanga ukuthi kazange wakuthiwa lobo buqhawe. Thina njengesizwe seMathebeleland kakhulu engizasikhulumela, silahlekelwe kakhulu ngumthapho olwazi, salahlekelwa kakhulu ngumthapho wamasiko, salahlekelwa kakhulu ngumuntu obecebisa kwezengqubekela phambili ezigabeni. Ilupane ilahlekelwe umkhokheli olesizotha, umkhokheli obeyifake esiqongweni esithize zwekazi leAfrika, eZimbabwe, kuzwe leZimbabwe njalo.
UMnumzana Vumani Ndlovu ngumkhokheli wenhlanganiso ye-Rural Communities Empowerment Trust. Inhlanganiso ehlaziya umumo wendlala emhlabeni jikelele iFuseNet ithi ukuwa kwedola leZimbabwe kanye lokuthengiswa kwezinto ngedola leMelika sokubangele ukuthi indlala ihlasele ngamandla emaphandleni. Ngokunjalo ithi abantu abanengi sebephila ngokuthengisa izifuyo ukuze bathole imali. abangelayo imali babikwa sebethengiselana ngokutshintshana izinto okwakusenziwa endulo lapho abalezifuyo abatshintshana khona lalapho abalokudla. Sixoxele sakhamuzi sakombimba ePlumtree umnumzana Moki Ncube.
Esikubona lapha lonyaka kunzima, shuwa kunzima. Indlala inengi sibili kakhulu lezulu lasilahlisa sibili. Kodwa okukakhulu okunye kwagcina kusilahlisa asizange sithole i-top dressing ifertilizer lemhlophe. Iko kwasibulalayo kakhulu okokuthi kwesinye isikhathi sasizathola khonoko okuncane. Hayi indlala mpela ibhokile abaningi mpela hayi avele sokunzima. Sokunzima kunzima sibili okunye okumangalisayo asikwazi ukuthi njengoba sicabangela ukuthi izulu lizakuna ngabo October, November, December silime ukuthi kuzaze ngoba ukudla esikukhangeleyo ukuthi maybe imali nekahle maybe siyaze siye kudla ngabo February, March angazi ukuthi kuyaba kunini siyaba sesiphethe ngani khonapho akunzima sure.
Abezitolo khona ngapho emakhaya bakhona yini abalokhe belamukela idola leZimbabwe?
Lapha emakhaya khona lokho kuthiwa idola leZimbabwe vele kasikwazi lokukwazi vele asikhulumi ngakho ngoba umuntu avele akula muntu obonakale kuthwele vele izitolo kabakhulumi ngakho lokho engihambile izitolo zonke zeleza ngikaze ngibona umuntu impela othenga ngakho njalo hayi kabakwamukeli. Ngidine nje ngikubona imbona into okuthiwa ngamadola aZimbabwe ngisetown last week ngibona mpela kuphunga utshintshwana ngibona imali yakhona inengi hayi lapha ekhaya mpela hayi kakukho.
Ungathi bakhona yini asebethanyelile konke esiphaleni asebelala ngendlala?
Abaningi sibili abanye mpela vele ikati selizilalela nje eziko akusabaswa wona umlilo. Kunzima ntunga lapha eZimbabwe lapha kunzima mpela indlala emakhaya lapha kunzima. Othudlile nje udla kayi-1 bekusancedo kwamajodonyana kwangikhona kade kukhona lakho ngazathi kubona angazathi kumbeni indlala isihlasele kuhle kuzibolele masinya abanye manje behle bekupheke kunjalo ngoba kungalayo yona iplani ngoba kwakuke kwawabhitshana khona kwamajodonyana kodwa ke babalwa abalakho. Bebebalwa sibili abalakho abaningi yaka abakwazi khonoko ngoba yinto kade ingathi iyasiza amalanganyana lansamizo manje anthi amajodo akathesi vele kafiki kathesi mangakutshela mebe abantu abalamajodo babili bathathu akunzima sibili asikwazi ukuthi abantwana lapha sizabaphani ntunga.
Umnumzana Moki Ncube isakhamuzi sakombimba ePlumtree. Uhulumeni abadabuka eZimbabwe yaseleminyaka leminyaka behlala kwele Kenya bengela maphepha bazavota okwakuqala empilweni zabo kukhetho lokudinga umongameli lamalunga ePhalamende ngolwesibili ngemva kokuphiwa amaphepha obuzwe i-citizenship nguhulumende walelo lizwe. Abantu laba ngabohlobo lwesishona abahamba kwele Kenya ngevangeli ngomnyaka ka-1959 bahle bazihlalela kwele Kenya. Eminyakeni yonke le abanengi okugoqela izizukulwane zabahamba kuqala bebengela maphepha baze bawaphiwa nyakenye. Aba inkulungwane bazavota ngolwesibili. Sixoxele omunye wabo unkosikazi Grace Sibanda.
Siyathaba kakhulu ngothathe sesithukulekile sikwanisa ukuvula ibhenki kwanisa ukuyavota into kade singalayo singalama-idea kula nto yonke yonke umntu athi uzayenza nokuvula ibhizinesi athi ngasoze uvule akula nto athi yikwanisa.
Luqakatheke kanganani egini lolu khetho?
Qakathekile kakhulu futhi lapho ade sikhona siya yikho lokho esiyikho lapho esavela khona lathe sisokusinzile
Ngali siyavota kuyini kahle kahle singathi ngama issues elizaba liwakhangela.
Ukhona ngapha sethanda ukuvoteni.
Yee kuvoteni ngoba siyazi nxa abantu bevota abanye bayabekhangela ukuthi umnotho uminjani kulemisebenzi yini into ezinjalo then base be decide ukuthi bavotela ngalina kuyini okuqhakathekileyo kini liza elizahamba lakho kusezinhliziyweni lisiyavota.
Thina siyavota ngupetoni nalomuntu esiyamkhetha egcina abantu kuhle isayidi lemisebenzi isayidi lemali abantu ukudla ukuthi ngeza khonsitelthisa izinto kunalapho ngikho esihamba khetha sinekhona lapho.
Ekhaya khona eZimbabwe lisahamba yini kumbe kudala lacina? Ngizwa lokho elikhuluma isiNdebele nje.
Mina ngazalelwa lapha so ngithi uphela sakhula ngikhaya sikhuluma isiNdebele kodwa asisakwazi uyangizwa ngiyagagaza notisobo soluluningi so ngupho nguzama ngikhonza ngigagasagagasa.
Kuqakatheke kanganani ukuthi lilulondoloze ulimi lwesiNdebele khona ngapho lani?
Aliqakathekile ngokuthi ngabhala amaNdebele maningi amashona lawo maningi. So siyakhulumisa ishona siyakhulumisa iNdebele sonke.
Unkosikazi Grace Spanda ngodabuka eZimbabwe oseyisizalwane sakwele Kenya. Siya kuhlelo lwabesifazana.
Siyalambulela kwesiphathelane labesifazana lelami usithandekile Mhlanga. Namhlanje sixoxa lesiphathamandla sogatshalo abatsha kubandla le-Citizens Coalition for Change wobulawayo unkosazana Memory Ndlovu. Sicubungula udaba lokubhalisela ukuvota.
Inhlelo esiziqhubayo ukuba khuthaza ontanga ukuthi bakhone ukuya register ukuba landa lapha abahlala khona ngeconstituency ngeconstituency kube lamakhombi abahambisayo ukuya register efamona ngoba abanye uzathola ukuthi uyabengenelisi engelayo yona imali yokuthi agade isuka lapha ahlala khona esiya efamona. So uhlelo esilalo ngolokulanda ontanga lapha abahlala khona endaweni zabo sihambe labo boyo register ukuvota. Yebo abantu bayabuya ngoku ningibaba kodwa nje kwesinye isikhathi njengoba ngeke ngathi ukuthi abanye uzathola ukuthi iphutha inkinga yakhaya belayo ukuthi uyabe ngela birth certificate loba isithupha engazi ukuthi kumele aqonde nga. So laba abanjalo siyabasiza ukuthi bathole usizo lokubana babe lezithupha kumbe ibirth certificate labo babe lelungelo labo lokuvota lapho sizavota khona ngo-2023. Khathisa njalo labangela ama ID siyenelise ukuthi sibancedise lapho esikhona khona.
Abesifazana abatsha labo bakhuthele yini ukuthi bebhalisele ukuvota?
Yebo bakhuthele abesifazane labo bayaphathisa civil ehlelweni lethu lolo lokuregister ukuvota. Kuyajabulisa kakhulu, kuyajabulisa kakhulu civil hayi kancane, basukumela phezulu.
Ungaziqamba inhlelo eliziqhubayo kahle kahle ukuthi yiziphi? Liqopha abebandla le-CCC kuphela kumbe likhuluma labo bonke onta?
Sikhuluma labo ezitaradeni aba nyesibalanda endaweni lapho sazi khona ukuthi kubuthana ontanga kakhulu indawo ezinjalo kubo Harden and Sly kobulawayo lapha siyazi ukuthi ontanga bayakuthanda kakhulu ukhapha abathenga khona impahla ukhapha abahlangana khona nxa besiya ezikolo kumbe sebechayisile ezikolo kumbe bengabangane nje la kubo City Hall ukhapha esihamba khona nje silanda indawo lapho ogcwala khona ontanga abanye yibona bake abazisebenzayo uthola ukuthi umuntu yabezithengisela nje lomsika wakhe thengisa amatomato DC siyabakhuthaza labo bombana sibalande la esimtshele ukubana nxaye labanye bakhe babuye babuthane babe liqembu bese siyabaphathisa ke ukuregister ukuvota kumbe nxakula labo laba abalohlupho lwezithupha kumbe ama birth certificate senza ngokunjalo. Lasezinkonzweni lapho siyahamba siyokhuluma ke lama youth leaders akhona le ke ezinkonzweni ukubana nxabe khona abafuna ukuphathiswa ngokuya register ukuvota ngabahambe kumbe bebakhuthaze labo khona ngale ezinkonzweni ukubana lilungelo labo ukubana bavote. Asikhethile ukuthi umuntu ngwebandla liphi, wonke umuntu nje siyakhuthaza ukuthi umuntu wonke abe registered ukuvota. Siyancedisa wonke umuntu njalo. Okunye nje sibalanda ezitolo emalokishini ngoba siyazi ukuthi bayathanda ukuhlala emabhoku store ontanga, yikho apho ababuthana khona benatha njengabantu abahlupheke kakhulu elizweni kathe sontanga, bayaswela into zokwenza. So sibalanda endaweni ezinjalo ukuthi sibakhuthaze ukubana betshintshe ikusasa labo, ngoba nxa bona bengasukumelanga phezulu ukuzasukuma ubani, ngoba kulilungele labo, ngoba ikusasa lengeyethu esizama ukuyilungisisa, hhayi omunye umuntu.
Leyo bekuyingxoxolo Nkosazana Memory Ndlovu, isiphathamandla sogatsha lwabatsha kwinhlanganiso ye-Citizens Coalition for Change ngobulawayo. Asidibaneli njalo ngomgqibelo ozayo lizwe ukuthi siliphatheleni okutsha. Lilami uSithandekile Mhlanga, ngikhona pha eWashington DC.
Siyabonga Sithandekile. Singene kuhlelo liphuma lendaba.
Lingali tshona njani zulukandaba, siyadibana njalo kuhlelo liphuma lendaba, litshone lendaba. Igama lami nguChris Gande. Lamhlanje kuhlelo lwethu sixoxa lesizalwane seZimbabwe, umnumzana Abel Khumalo ohlala kwele South Africa. Sihlaziya udaba lokubana ukuhlukuluzwa kwabavela eZimbabwe kuthiwa kuyaqansa, kubotshwa abanengi ezidaladeni abangelamaphepha. Kwakuqala ngiyakwamukela kuhlelo mnumzane.
Ngiyabonga ukuba sehlelweni Chris, unjani?
Sizwa kuthiwa umumo mubi kakhulu khona ngapho kwele South Africa kuzizalwane zeZimbabwe ezihlala khona ngapho. Ungasitshela ukuthi kuyini okwenzakalayo?
Yeah Chris, into eyenzakalayo ukuthi kulale igroup othiwa iDudula le iyahamba ema restaurant nakwezinye indawo la okunamashopu nemi imisebenzi nje, behamba bekhipha abantu especially abeZimbabwe besithi kufanele babuyele kubeZimbabwe. They are singling out only abantu beZimbabwe. Nde sibone nayizolo uminister we-Home Affairs esithi amaZimbabwe kufanele abuyele kubo noma kanjani, vele abasafuni umuntu weZimbabwe eSouth Africa.
Manje ngokubona kwakho kuyini okungaba kubangela ukuthi kube la khona lokhu okwenzakalayo? Kungaba kulezombangazwe yini?
Ngokubona kwami inzondo nje evela kuminister of Home Affairs, since ngaba lana eSouth Africa angaze ngibone umuntu okukhuluma kabi every day nje maye address ukukhuluma abantu beZimbabwe. Angazi ukuthi yini embi enkulu, ngoba nje anything engenzakala vele uvela aqala ukukhuluma ukuthi abantu beZimbabwe kima Zimbabwe. So angazi ukuthi kungabe kubangelwa yini ukuthi abe nenzondo enkulu kangaka.
Wona umumo wezomsebenzi unjani? Sizwa kuthiwa abaningi abavela eZimbabwe kabasasebenzi. Kuliqiniso yini lokhu, njalo kuhamba njani?
Umumo womsebenzi mubi Chris, mubi nje ngoba abantu abaningi abasebenza ema-restaurant nema-shopu abasasebenzi bangenela abantu bedudula babakhipha imisebenzi. Nakuhlangothi lwama-trucks, ama-drivers amaningi, amanye amakhampani amaningi ngale eDurban onongalaba ama-Indians. Ngibone ngathi asevalile amanye amakhampani asemisile abanye abasebenzi ngoba bebuye eZimbabwe, ngoba bayavala ama-freeway lapha besithi abafuna abantu beZimbabwe. So manje bathi bayafuna ukungena ku-security industry ngoba yena amaZimbabwe amaningi. So amaZimbabwe amaningi akuma-restaurants nezitolo nakum-security industry. So sebeqedile ngezitolo, manje bangena kuphi? Ema-restaurant la ku-security industry. Ngale ma-tracking vele abantu abaningi bamisiwe imisebenzi. So hayi kubi Chris, kubi. Angazi ngoba nendaba yethu yama-ZEP le yama-permits bayipostpone li i-High Court izophinde ingena mhla ka 5-6-7 October. So angazi i-outcome yakhona ukuthi izoba kucele liphi, kodwa yena u-Minister of Home Affairs wayeshilo wathi mabe babeyiluzile ikhesi bazolandela okuyabe kushiwo i-High Court. So silindile, kodwa kusela themba nje sesiqala ukuzibopha impahla zethu sithumele ekhaya, kwenzela ukuthi nje ma ifika uDisemba singenalutho la, ngoba nabo bayasonga la abantu bathi come January kuzobe kufiwa.
Okwakugcina ungavalelisa abalaleli?
Ngiyavalelisa abalaleli, ngibonga ngethuba engiliphiweyo ngu-Chris Gande ne-Studio 7. Ngisithi asisebenzeleni ekhaya kubi la, siboneni ukuthi kusiyofika uDisemba sesithethe zonke into zethu sasihambise ekhaya, ngoba kunathemba lapha nesimo somnotho salapha eSouth Africa sithembise. Hhayi, akusenalutho lapha eSouth Africa. Ngiyabonga.
Lo ke ngumnumzana Abel Khumalo, isizalwane seZimbabwe esihlala kwele South Africa, ebesixoxa laye kuhlelo Liphuma Lendaba Litshone Lendaba. Igama lami nguChris Gande, asidibaneni njalo ngeviki ezayo. Lilale.
Siyabonga Chris. Nansi impumela yemidlalo yeChibuku Super Cup edlalwe namuhla. ZPC Kariba 4 Bulawayo City 1. Umdlalo wehlukaniswe ama penalties. Iwawa yona ishaye iCranbourne Bullets nge 8-7, okungumdlalo lawo ongene kuma penalties. ZPC Kariba le Wawa sezingenile ku first round yalinkezo. Siziqibe ezosuku ngodaba lokuzilibazisa, sihamba leqembu lelindokuhle Express Band liphethe idlalade lalo elitsha elilesihloko esithi Indla Beyiphika. Lateleli lilengoma eziyisishiyangalombili. Nango umholi weqembu uLawrence Sanonoza Moyo.
Ngokuzalwa ngidabuka ePlumtree esigabeni saseKhalanyoni. Iqembu lethu lisungulwe eminyakeni ka-2012, kodwa size sayenelisa ukuthi sikhiphe idlalade lethu lokuqala eminyakeni ka-2019. Idlalade libizwa Wachilamba Budziwa. Kwathi ke eminyakeni ka-2020 savela njalo ngoDihole. Kwathi ke ngomnyakeni ka-2021 savela njalo ngoNdlabe Iphika.
Ingoma ezikuleli dlalade zigoqela ethi Ngiyamukeleni, Midzimu Yangu, Unolila kanye lethi Amaqhawe. Abangathanda ukuthenga umculo wenu kumbe ukuxhumana lani balithola njani?
Bakhululekile ke ukuthi baxhumane nathi kunombolo ezilandelayo 078-084-9045, khona enye njalo 0655-622-2 0800998998. Cela lisebenzise ikhodi yase South Africa. Kati ke siyatholakala njalo emakhasini alandelayo ku Facebook. Uyangena usearche Lindokuhle Express Band. Siyatholakala njalo na ku WhatsApp uma ngabufisa ukuzohlanganela lati ukhululekile nga WhatsApp kuzona lezi nombolo esiqeda ukuzidlulisa. Siyatholakala njalo na ku YouTube.
Abalandeli ubatshela waphamazi.
Siliqembo iLindokuhle Express Band. Sikhululekile kakhulu. Mangabe unomshado sikhona for ukuzonandisa. Kwenzeka uvula indlu, uvula isitolo, uvula umuzi. Konke nje ungabe kudinga umdanso, iqembo likhona. Uyasithola kunombolo 0780849045. Ngiyabonga kakhulu.
Uphuma ke enkundleni uLawrence Sanonoza Moyo leqembu lakhe leLindokuhle Express Band ngale.
Welcome Unya opasi fanu kasele pambili kasele mnuba sijabu jisabantu ngengoma.
Lindokuhle Express Band behlabela ke kamnandi lapho bese iqibela uhlelo lwethu. Kodwa singake hlukani sikhangele imbiko elilobe ekhasini lethu leFacebook. Lina balaleli likhuluma ngokutshona kukababa uKhonti Mhlanga silo Isabel Mlilo uthi wena rest in peace qhawe. Kulobanike laphana pisa spanda uthi wena our Matabeleland will never be the same again. Ntombi kayise ngwenya ithini Ntombi uthi wena rest in peace qhawe. Kuzoba lo majeki Ncube Chuma elaye uthi rest in hero lala ngokuthula qhawe lesizwe. Athenjiwe Gumbo uthi wena lala ngoxolo qhawe. Then kuzoba lo Zandile Sibindi uthi yena lala ngokuthula Mhlanga uqedile owakho umsebenzi. Kuzoba lobani ke laphana silo Gladisa Toyi Mazibuko uthi wena sleep well my big brother, well we are proud of your good work you did in our country Zimbabwe. Lala kahle enkosini. Hayi liyavezwa ke abanengi bayakhuluma lapho bathi hayi ubaba uKhonti Mhlanga ube liqhawe lamampela. Ungcatshiwe ke lamhlanje kibo elupane lathi ku Studio 7 sithi hayi makalale ngokuthula. Siziphethe ngebezihamba phambili. Inhlanganiso yeFusenet ithi uZulu wemaphandleni uthwele nzima ngendlala ngenxa yokuthabalala komnotho. Kwanele Mthwakazi olivalelisayo ngontunga milinkomo kololokwana kwamatuka nduna.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kustudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka, mhuri yeZimbabwe.